ekusekeni le isiniwe izabelo zonke eZimbabwe kulandela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu kusetshenziswa ijekiseni yeSinopharm. Kodwa abanye abongi bathi kabazi lutho ngohlelo lolu kobulawayo, ngakho-ke abasoze behlatshwe ijekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uthi kabakafundiswa lutho nguhulumende ngohlelo lolu langokusetshenziswa kwejekiseni yeSinopharm.
Ngingawazi ukuthi iyahlumeda njani. So thina sifuna ukuthi siqalise sifundise sikwazi sizwe ukuthi zasini kuyini injani ukuthi siyithole. So singakafundi khonoko bele asikwanisa ukuthi siyithole.
Unkosikazi Rebecca Nyoni ohlala kobulawayo ulombono ofanayo.
Thina uhlelo lolu le-vaccine ukuthi kuhanjwa kuhlaba abantu asiluzwisisi ngoba akunamuntu ongaphonguhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo. Vele akwezi, of course uyakwazi ukuthi umkhuhlane lo we-corona ikhona, i-virus le ikhona, but ukuthi pho ngihamba ihlatshwa wonke umuntu hayi ayihlatshwe yabelonke obanjiwe, ihlatshelwe esibhedlela obanjiweyo not kuluhamba kuhlatshwa wonke umuntu. Ngoba lokhu kuyagcina kuya kwesikhathi nxa i-vaccine nayo singene emzimbeni, abanye abantu bayareact. Omunye umuntu uvele kumiyali ngokuya kwesikhathi uyabe selomkhuhlane emzimbeni wakhe.
Kodwa kulabanye abantu asebezwile ngohlelo lolu, omunye wabo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu.
Hayi, sizwile sibili ukuthiwa i-vaccine ibuyile kobulawayo, abantu bazaqalisa ukuphiwa kusasa. Sethemba ukuthi wona la ama-essential workers azahlatshwa. Kuzadala ukuthi kube nomahluko okumemetheka kwe-COVID. Siyakwamukela sibili lokho, kodwa-ke mina ngedwa hayi i-vaccine hayi angiyifuni. Ngibona ngani nge-health sibili, hayi angiyidingi i-vaccine. Angcono kuhlatshwe bona laba ama-frontline workers anjengamanesi lamapholisa.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sibanda uthi kulicebo elihle ukuhlatshwa ijekiseni le.
Ukuhlatshwa sikulindele sibili okokuthi ngabe abantu bayafundiswa, wonke umuntu asabe kawani. Ngibona kungcono abantu bonke bahle basabe bazivikele. Izinto ezinje zingcono nxa abantu besenza kawani, zokuzivikela kwangikhona kuba lula ekuthini umkhuhlane lo ulokhu uqhubeka umemetheka.
UDokotela Rogers Magigo uthi ukuhlatshwa amajekiseni kuqakathekile ngoba kuyancedisa amasotsha omzimba.
I-vaccine iqakatheke ngempela ngenxa yokuthi singakwanisa ukuthi si-vaccinate si-achieve le singathi i-herd immunity ekuthi phose 80% of population yethu si-vaccinate sabeze lo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo, ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, i-burden kumbe ama-effects angikhona. Yebo, mina njenge-health worker okobulawayo lamanye ama-health workers sesilungele sithole i-vaccine. Siyimelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lathi sihlatshwe sibe protected.
Abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-35,768 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Kunani leli kulakedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lambili, i-32,000 asezaphepha kumkhuhlane lo elizweni. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.